Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 4 Mabasa 2024 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Amagodi elizwe elithepha igodi afanele abe kuma 300-410 kutho ukuthi igolide esazivele silembatho lonke liyathengiswa akuyodinike.
Ibhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe likhangelele ukwethula imali entsha esekelwa ligolide e-structured currency kusasa.
Isikhathi sokuthi abantu bebe bethenga kumbe besiyasika utshani ividlo kuyasika eganyeni lapha yisona lesi okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibe liphose zize ziyefika kubo August September.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla eZimbabwe World Food Program ithi selufike emaphethelweni uhlelo lwayo lwalonyaka lokwabela abantu ukudla ezichintini ezine ezivalisa eMangwe, Buhera, Chivi laseMwenezi. Sokudale inkulumo okwethulwe nguhulumende izolo ukuthi sokumele kungenele amanye amazwe omhlaba lenhlanganiso ezimeleyo ukuze kwenqabelwe indlala eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe likhangelele ukwethula imali entsha esekelwa ligolide e-structured currency kusasa. Namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa ubehlola igolide elise-RBZ lapho athe igolide leliqatheke kakhulu ekusekeleni imali entsha le. Osanda kuphiwa isikhundla sokukhokhela leli bhanga umnumzana John Mushayabano uthe ibhanga leli ligcine ithani elilodwa lengxenye 1.5 tons legolide elizweni kanye lelinye ithani eligcinwe ngaphandle kwelizwe. Uthe bagcine njalo enye imali engamadola eMelika ayizigidi ezilikhulu i-$100 million. Ingcwethi zenoto zithi igolide leli kanye lemali egciniweyo kulingana lendingeko zelizwe ezamalanga alitshumi lelilodwa kuphela. Omunye wabacebisa leli bhanga umnumzana Persistence Gwanyanya utshele iStudio 7 ukuthi igolide leli linengi njengoba lingelokusekela idola leZimbabwe.
In our situation, what we have seen is the dominance of foreign currency, with the domestic currency, local currency, only now making up less than 20%.
Elizweni lethu kusebenza kakhulu imali zakwamanye amazwe. Sibone ukuba inani lemali yeZimbabwe esetshenziswa elizweni ingaba isilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini, i-20%, okuyimali ephansi kwe-$100 million. Lokhu kutsho ukuba igolide esilalo elizweni elifika ku-2.5 tons, le mali yakwamanye amazwe egcinwe yi-RBZ efika $100 million, iyenela ukusekela imali yamazim dollars esebenzayo. Kodwa olunye udaba ngolokuthi imali esemabhanga kuleli inengi iphakathi kwebhiliyoni lokungaba yingxenye $1.4 billion kusiya kumabhiliyoni amabili.
This country has been holding through banks an average of between $1.4 and $2 billion in US dollars.
Umnumzana Persistence Gwanyanya ngumcebisi webhanga le-RBZ ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi yezenotho esebenza nenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions, Komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa sikhangele godi elendiwayo lapha elizweni laba ababekhuluma labana begodi amagodi mafia labana ababesithi khona benza 35 tons ngomnyaka, ama-gold reserves elizwe elikepha igodi afanele abe kuma-300-400 tons kutho ukuthi igolide esazivele silembatho lonke liyathengiswa akuyodinike ngoba ikhava abalayo vele kayikhambelane lokhu abakukhuluma ngokuthi bafuna ukuba le-structured currency ebhekwa igodi.
Ibhanga elikhulu lesizwe lithi igolide leli lihlose ukusekela
izimdola kuphela njengoba ifika ku-20% yemali esebenza elizweni. Igolide leli lingakwenza nalokho.
Angisivele nelise ngoba singase sikhangelise imali efunakala ukwakha i-fiscal steel. Sikhangelisise imali efunakala i-railway, imigwaqo yethu, amagates ezisa, izibhedlela. Iyedlula ku-$1 billion. So ngenxa yesicelo besibona igolide elikhona liyenelisukuthi likhave ekwakheni i-backing. Kanti nxa bona abalungisa izimpahla, ama-industry, bengahamba emabhenki abo kathi sebafuna i-$400 million. Bayazuza yini. So i-economy sector i-fiat currency nxa umhlabani angazi adinde imali kayisebenze lutho ngoba iyabike ngithi isanga lidirela ngaphandle igolide elikhona ukusekela abangayidingi ikudlala ngengqondo zabantu bethu.
Ikuyini okungenza ukuthi kulungisiswe udaba lolu?
Udaba lolu kalunzima. Okunzima yikuthi bona laba ababusayo bona abanasibini sokukhuluma ukuthi sesehluleki ngoba ukulungisisa imali kudinga nje esithi i-economics i-confidence. Nxa usubhede nge-confidence ungena ku-productivity ema-industry. Nxa usuvela kuma-industry kuthaya ethaya khona i-inflation target usisuka khonale asiqonda kuma-interest rate sokuqina nge-independent ye-reserve bank.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezenotho njalo usebenza nenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, COMALISO, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla eZimbabwe, eWorld Food Programme, WFP, ithi solufike emaphethelweni uhlelo lwayo lwalonyaka lokwabela abantu ukudla eziqintini ezine ezibalisa eMangwe, Buhera, Chivi, laseMwenezi. Lanxa lokhu bekuyinto ebivele ihleliwe njengakuyo yonke iminyaka yendlala, abanye kulezi zigaba bakhala ngokuthi akula lapho abazaphephela khona nxa i-WFP ingasabaphi ukudla. Kodwa inhlanganiso ethi izaqhubeka isebenza lohulumende kunhlelo zokuphathisa abalambayo lanxa ingakacaci ukuthi izaqala nini njalo ukwaba ukudla. Mongameli Masomnangagwa wazise izolo ukuthi eleZimbabwe lidinga imali engange $2 billion eyokuphandela abalambayo. Kusenjalo abafuyi endaweni eziningi bakhala ngokuthi bazafelwa zenkomo ngobunengi lonyaka ngoba akusela madlelo kanye lamanzi. Kambe kuyini abangakwenza? Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Mina isixwayiso sami ukuthi zikhona indawo ezilotshani kathesi. Isikhathi sokuthi abantu bebethenga kumbe besiyasika utshani even lo kuyasika eganyeni lapha yisona lesi. Okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibili phose zize ziyefika kobo August September. Because iglut leyo kumbe ubuningi benyama obukhona kathesi buzaphela. Xa sobuphelile ama-price azabuyela kulawo esiwajwayeleyo. Kodwa ungazama ukuthengisa kathesi, hayi kuyafana lokuthi kulahla isifuyo sakho. Okungcono nxa amapenevuma kumbe ukhuthele ikungena egangeni uqalise ukusika utshani ukuthi at least zibe lento ukuba zisidla for inyanga ezimbili ezintathu. Kuthi ke umumo lo usungani usungconywana la usungazama ukuthi uzingenise emakethe. But hayi umumo emaphandleni lapha mubi, amadlelo asephelile and asikwazi lokuthi sizafika njani esikhathini sezulu ngoNovember.
Nxa othe wangena egangeni Nkomo wasika utshani bakho wabubeka, nxa usuzipha inkomo benziwani ukuze zithole singathi ngama-nutrients? Kulungile ukuthi uziphe bunjalo bomile yini kumbe kukhona okunye okungafakwa okufana labo molasses? Ngiyake ngizwa abantu bekhuluma nge-molasses lokunye.
Hayi ubuya kahle ke mpoka Nkomo, yisixwayiso esiqakathekileyo leso ukuthi ayisikho nje ukuthi inkomo siziphutshani kuphela. Into engifuna ukuyifundisa abalimi namhla ukuthi isisu senkomo kulama bacteria esingathi ngesindebele sithi kulama amasotsha asesiswini senkomo la amasotsha aphila ngokuthi adla lokho esithi ngesikhiwa yi-nitrogen. So utshani kunjalo bubodwa uzabubona buphuma kunjalo futhi ebulongweni. Kodwa wena njengomlimi umsebenzi wakho ukuthi uncedise amasotsha asesiswini senkomo ukuthi aqina sebenze. So lokhu kwenza ngani? Kulento okuthiwa yiurea. Iurea yi-nitrogen kodwa iphindibe yi-poison nxa ungayiphathanga kuhle. Ngakho ke kule company ekhaya okuthiwa i-windmill siyayenza iurea yayihlanganisa lokunye uyahlanganisa letswayi ubusunika inkomo zakho kuyazincedisa ukuthi lanxa usuzinika utshani zenelise ukubugaya kodwa lokuthi utshani lobu budleke kuba ngcono ukuthi ube lemolasis eduze ngoba yona iletha amandla esingathi i-energy. And then nxa usufake umabiko kumbe iurea yona ngokwayo kuzancedisa ukuthi amasotsha lawa asesiswini senkomo akwazi ukusebenza abupheke utshani lobuyana kunika inkomo yakho amandla apheleleyo.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7 eseNairobi ekwele Kenya. Esigabeni sethu sokubhekane labakhubazekileyo liviki sikhangela indima edlalwa ngabanekekela lokusiza abakhubazekileyo. Sigxila kakhulu ekuthini kungani kuqakathekile ukuthi batholise usizo lapho beqhuba umsebenzi wabo. ULucy Selemani Yasini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlolisiso yesithe yenziwa iveza ukuthi isilinganiso sendima yokunakekela lokusiza abakhubazekileyo siyasikhuphuka ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuguga, ukwanda kwezifo ezidala ukuthi umuntu ehluleke ukuzenzela kanye lezingozi ezingenzakala emsebenzini ezindlini lezomgwaqo. Iveza njalo linhlolisiso ukuthi abanakekeli banikeza usizo oluqakathekileyo lwemisebenzi yansuku zonke enjengokugezisa umzimba, ukuphekela abakhubazekileyo, imisebenzi yonke yangekhaya, ukubanikeza imithi okumele bayithathe nsuku zonke, ukuya emavinkilini ukuyabathengela indingeko zabo lokunye okunenginengi. Owakhethwa ukuba ngummeli wabakhubazekileyo enhlanganisweni yomanyano wamazwe akuzwekazi labensundu u-African Union Disability Ambassador emela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa umnumzana Nyasha nawo ulandisa ngokuqakatheka kwalaba bantu.
Uma sikhuluma ngabantu abakhubazekileyo asikhulumi ngabaphila ngokukhubazeka kuphela kodwa lezihlobo zabo lazo ziyathinteka.
Umnumzana Dumisane Ndlovu wakoBulawayo oleminyaka engamachumi amane lathoba minembili yokuzalwa ugcina umntanakhe oyintombazana oleminyaka elichumi yokuzalwa okhubazekileyo ongenelisi ukukhuluma kumbe ukuzibambela izinto ngokwakhe. UNdlovu uthi uqale ukuhlala laye eleminyaka emithathu njalo uhlupho alalongo lokuthi njengomntwana oyintombazana esaqhubeka ikhula kuyabe kudingeka ukuthi amgezise.
Lokuthi ugcina sokusenza ukuthi ngingakwanisa ukuyasebenza ngoba kumele ahambe aye esikolo, kumele aphekele umphako, kumele mbuntu watshelwa ama-inform akhe. So ukuthi ngibe khatshana la kugcina sokusiba nzima unsinde kuze unsinde lokuthi ngingathatha omunye umfazi angeke akwanise ukumgcina ngoba mbonta ngamhlukuluza ngoba umuntu olendenda.
UNdlovu uthi uyafisa ngabe uyatholiswa usizo laye ikakhulu lendlini ahlala kiyo lo mntwana njengomuntu olojayo.
Ekurenteni kwam one room soma umntwana elokhu ekhula nto kuyanida ukuthi labele ebedroom yakhe lambele yam bedroom ukuze sihlale mbe ngihlale two room. Khonapho kuyabe sokungikhama imali zangu khona engizitholayo zincane. Umama wakhe wahamba wahlala eGoli kasimuzo.
Unkosazana noMagugutshele wakoBulawayo ungumama ongelamiyeni olabantwana abayisithupha abane bakhona bengabakhubazekileyo oyedwa wabo akahambi uhamba ngenqola njalo uleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa.
Uhlupho engihlangana lalo ikakhulu esikafini kunzima ngoba buze sidle siyathwala inkuni siyathengisa e-Country Park.
Unkosazana Jele uthi kwesinye isikhathi balakho ukulala bengadlanga nxa zingasathengwanga lezo nkuni kumbe bengasanelisanga ukuyazidinga.
Ngicela ukuncediswa ngokudla bese ngincediswa ukuthi uma kukwanise ukuthi ngenzele i-business ngikwanise ngithengise ngitholakale imali yokuthi lami ngithengise njengabanye.
Isigaba 19 sesivumelwano samalungelo abantu abakhubazekileyo eseconvention on the rights of persons with disabilities sigcizelela ukuqhakatheka kwenkululeko yokuziphilela kungela imigoqo emphakathini. Abantu abakhubazekileyo kufanele babe lethuba lokuzikhethela indawo yokuhlala lokuthi bafuna ukuhlala lobani. Lumsakazo ubungakatholi ukuvela umqondisi wohlangothi olubona ngendaba zabakhubazekileyo kugatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu uDr. Christine Better. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLucy Selemani Yasini.
Okwethulwe ngohulumende izolo othi sekumele kungenele amanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze kwenqatshelwe indlala yeZimbabwe sokudale inkulumo elizweni kulabanye abathi abasekela amabandla aphikisayo kabasoze banikwe ukudla ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi lokho kuvamile emaphandleni okulabantu abaphikisayo abangaphiwa ukudla aba ngelabudlelwano lebandla elibusayo. Kambe lokho kuzaguquka na lonyaka eZimbabwe okulendlala esabekayo? Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gula Munsaka okubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele. Umnumzana Msaka usungula lingxoxo.
Ukudla awusikho kweZANU-PF ukudla ngokukahulumende. So kutho ukubana i-social welfare yi-ministry under i-government ayikhona i-ruling party. I-social welfare yiyo eyabe inika abantu ukudla bekhangele i-assessment yokuthi laba abantu esibanikayo balelungelo nalo ukuthola ukudla. Babe bekhaya bakhangeli i-political affiliation yakuthwe noma ibandla li. Abakwazi lokhu abasebenzi bakahulumende. Bakhangela ukuthi wena i-income yakho injani vele. Unganani ku-age yakho. Awukwanisi yini ukuziphandela ukwenza ukuthi uthole ukudla. List yabo eyabantu abaphiwayo. So laba abakhuluma ukuthi uphiwa nge-politics hatshi asazi ukuthi bakuthatha ngaphi ngoba lapho esihamba khona sebeqalisile ukuthola abantu bathola mgqeke kakuse.
Ye baba Mlalazi uthini ngakhona okukhulunywa ngubaba Umsaka?
Ye Umsaka ukhuluma into ezi-ideal okufanele zenziwe under normal circumstances nguhulumende. But ngokwazi kwethu sikhula la kudala uhulumende wayegcina sokusebenza amakhansila ngesikhathi kulama kansila eZANU-PF yonke indawo esenikeza abantu nge-affiliation nxa ungela khadi lomhlangano wawutholi kudla. Nxa sesiya phambili siyakwazi ukuthi uhulumende usesebenzisa abosobhuku ukunikeza ukudla. Labantu bakithi siyazi njengoba nakunje ukuthi abantu bakithi bazasafa ngoba sokufanele babe lamakhadi ezanu ukuze bathole ukudla, especially emakhaya kuvamile khonoko njalo kuyinto engaphikekiyo. Okhunywa ngumsaka yi-ideal situation okufanele yenzakale sibili ukuthi izisebenzi zikahulumende ziba in charge of ukudistributa ukudla, especially i-department ye-social welfare ikhangele ukuthi umuntu uyazuza or uyenelisa na prioritizer intandane labogogo labokhulu. Kodwa ke siyazi ukubana sibuswa ngabantu abanjani, si expecta ukuthi bazenza njengenhlala yenu.
Hayi siyakuzwa kakhulu baba Mlalazi, sesizuba umsaka lapha ngoba sizwile ukuthi Victoria Falls lendawo njewange kube leso kusenzakala konke ukuthiwa wena siyakwazi ukuthi ume ngaphi mana eceleni wena njalo ugqoke kuhle kulesihlobo esise emazweni lawo ehlala eceleni wena gogo kazibani siyakwazi ukuthi umntanakho ukuliphi ibandla mana eceleni baba Mzaka kuvele kwenzakala khona manje pho kumele kwenziweni kulungiswa njani konke.
Hayi siso sifiso sikamongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukubana kube lobandlululo nxa kuphiwa ukudla. Kodwa nje akuswelakali endaweni eziningi labe singathi ngesikhiwa ngama-bad apples, laba abantu abayenza santando abangayenzi okufunwa ngumongameli welizwe akuswelakali. So kwezinye indawo yebo nje singabathola isigelekeqe ezinjalo ezifuna ukubandlulula ekudleni kukahulumende. Bakhona angiyali. Kodwa umbono kamongameli welizwe nxa enika ukudla uthi nginika njengomongameli welizwe wonke umuntu ethole. Ibudget yakhe nxa ekhangela akakhangeli ukubana laba ngabezanu PF lapha wawini izanu PF ngitsho. Osobhuku bayangena ngoba asibo bepolitics abangeni ezompangazwe osabhuku abangenayo njengoba ngitshile yilabana labo abayabe bengezwa. Osebhuku kumele bencedise ufulumende ngoba labo ba-anda ufulumende lamachifu abo. Kwezinye indawo ama-councillors ayangena akudingakali ukubana ukhansela ngowezanu PF kumbe ngowe-CCC kumbe ngowayiphi iparty.
Yes, siyakuzwa kakhulu Msaka, uyakusekela kolokho yini baba Mlalazi njengoba siwa sithi hey kwesisavula kuhambe njalo.
Ngokuswelakala kwenhlanhla uhulumende wethu siyamazi ukubana unguhulumende onjani. Uhulumende o-institutionalizer i-segregation phakathi kwabantu bakithi either ngomhlobo kumbe nge-political affiliation. Siyazi ukubana abantu abaparticipate ekukhethweni bengavumelani lebandla elibusayo bazaswela ukudla. Endokuzenzakala ukuthi uhulumende uma kusenzakala njani echo umsanga ukuthi mhlambe kulama bad apples kodwa la ama bad apples uhulumende uzawakhondema yini kumbe will they be brought to book ukuthi hayi wena siyazi ukuthi wonile into enje uhlukumeza abantu bancitshe ukudla nge-political affiliation babe sebesiya panishwa lobo bantu kodwa kusenze kwenzakala mhlawumbe labo bantu bazaphiwa imota njengabose weekage bayo ngoba bayenze phela umsebenzi omkhulu kamongameli ngoba bavele bona basegregate abantu bakithi bayabaseparator.
Ubaba uMnangagwa uthi ukudla akube ngokomuntu wonke njalo nje ubaba uMnangagwa usesithembisile ukubana uzameka sure ukuthi abantu bonke bethole ukudla.
Lapha lizwe umnumzana Kulam Msaka okubandlala ezanu PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden ukhulumisane lenhloko kahulumende wele Israel, uMnumzana Benjamin Netanyahu, bexoxisana ngendaba ezithiyeneyo kulandela ukufuthelana phezu kwempi yele Israel lebutho leHamas. Ngomvulo amabutho akwele Israel ahlasele isigodlo sakwele Iran esiseSyria kwafa abakhokheli ababili bebutho leIran kunye lomkhokheli weHamas okusolwe ngabaningi. Ele Israel lithe lizaphindisela kunsukwana ezilandelayo. Lesi sehlakalo senzakala kulandela ukubhonjwa kwezimota ezintathu ezezisebenzi zenhlanganiso eziphathisa izizalwane zakwale Palestine ngokudla. UBiden ubikwa engahambelani lendlela uNetanyahu ayisebenzisayo ukulwisana lamabutho eHamas ngoba ehlasela mahlayana osekubulalise inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza abagoqela ingane labesifazane. UBiden ubikwa etshele uNetanyahu ukuthi kumele ayekethise impile kodwa akazange amkhuze ngaqatha. Ukuhlaziyalo ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandeleza umbusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba, mina ngivele ngibona ukuthi i-Israel iyayekelelwa kakhulu ngoba ungakhangela inyanga zona ziyana ikakhulu ngathi inyanga ezimbili ezokuqala kwempiliyana October November. Hayi, umhlaba wakhangela wayekela i-Israel isenza intando yayo lapha. Akuzange kube khona ukuthi nxa kuyikuthi ulwa lebutho elinye leli okuthiwa yiHamas ubusuponga ukutshaya kuphela uyidlize yonke into oyibonayo kuphela konke sokuyiHamas. Hayi, akulanto enjengayona le. Khathesi nanko ke nxa sekufike khonapho sokuchaya bona sebengikhona bebona khathesi ukuthi ha kati kuthi ukuthi iIsrayeli iveli yachaya sibili ayidlali yibo abaniki iIsrayeli izikhali sebesebenzisa izikhali zenzana ukuchaya abantu babo yakhonapho yiko ke osekukhanya khona ukuthi hayi akulanto elungileyo laphana abantu kababulawa ngendlela naleyana iIsrayeli ebulala ngayo amaPalestina
kukhanya khona lokhu sokuphazamisa ubudlelwano belemelika leIsrayeli ungathini wena ngakho lokho
ubudlelwano beAmerica leIsrayeli bubangelwa ukuthi iAmerica angithi ithatha iIsrayeli njengomntana iFirst Born yayo so umntwana ungamenza abe lekhanda elikhulu ngekhaya kwesinye isikhathi nxa usufika esigabeni sokuthi uyamkhuza uyabe ngasezwa kuyafanana nakhonokho ukuthi khathesi iAmerica izama ukuqobosha i-Israyeli ukuthi hhayi lingaze lenza lokhu lingaze latshaya so lingaze latshaya kube nje kungaze kwathini abasalaleli bengasalaleli benjalo bangumntwana osebenzisa induku aziphiwe nguyise manje uyise laye khathesi usesebuzimeni bokuthi induku lezi azithini aziphe futhi umntwana kumbe azifihle azifake ngemva kwesiphala yibo konoko okwenzakalayo khathesi i-Israyeli le-America ngoba ngithi nxa ukhangela iyaphinda futhi i-Israyeli ingenele kukhetho lolo lwe-America ungakhangela amavoti la ayenziwa ngapha eMichigan amavoti e-protest against uBiden
Umnumzana Raphael Mthombeni ngolandele zombusazwe leMelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Akhona kube ngayota ilizwe lakithi lilungiswa izifiso akube lalunga kudala kube vele ngayeni ilizwe elihle kudlula kwazulu kube ngalilungiswa ngamanga hayi ilizwe lakithi kube ngakudala lalunga kube ngalilungiswa ukubulala abantu ilizwe lakithi kuyokudala lalunga kube ngalilungiswa ukusela kube ngayo ilizwe lakithi kudala lalunga kodwa wonke izinto ezimisele ilizwe emuva zonke zenezwe lamanga nahlale tshelwa abantu suku zonke kungela nto ebonakalayo abayenzayo kodwa amesi abantu ayabona ukuthi hayi izibhedlela zifile neziya abantu bayafe ezibhedlela akula mithi akula ama-ambulensi isikolo zifile imiduli yawa imigwaqo isifile ngama-potholes wodwa kodwa uyathi ukhuluma labo gawule labo Joseph Chuma bazokutshela ukuthi hayi ilizwe liright
Studio 7 usimpingelele ngithi kakhulu egwanda bakithe kafusi simbuka zamani ukulima ama-regation ngilima ama-regation umorogo lethengise lamatamati ngoba ngaphandle kwalokho lala ama-donation azabuya zabelinikwe 10K jibumumbu kuzalinceda ngani nimaninde zambe serious ngaphandle kwalokho badala bethu lizakubulawa yemidlalo esimbuka khona lapho
sabingelele Studio 7 siyabonga abantu bezimbabwe inkinga ababhekane lazo zonke sezisezandleni zabo kwamanje ukuthi bengazitshela ukuthi bazokhalela kusadiki bazokhalela kuchamisa angisaboni ukuthi i-election kuleyalizwe ingaphumelela futhi njalo ngoba izanu PF siyabona ukuthi amacebo ayo wonke amabi aphumelela ukuriki i-election ukubopha abantu ukuthusela abantu kibo kuyaphumelela so abantu bezimbabwe bengasathembeli kumuntu oyedwa ukuthi uchamisa uzasikhulula abantu bonke kumele bavumelane ukuthi hayi izanu sesikhathele ngayo njengoba labo abezanu bathi u-Ian Smith sebekhathele ngayo bamkhiphe ngoba i-election vele hayi ngeke sasikhulula sizahlupheka sesike kufama singeke sibe layo leyo ngqondo lalawo maplanti singazikhipha kanjani emagetaneni awezanu PF sabo
Studio 7 hayi lesisimo sasekhaya sinzima kakhulu ngaphandle kokuthi izanu itshintshe
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318 lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-live talk kuyona le ngesikhathi sika 8 o'clock njalo siza kuba sikhangela ke udubo lwendlala sikhangela indaba zabesifazane abakhangelane lodubo lwendlala silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.